Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuLwezi 2024 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uzwe abanye besithi bona ngali ukufanda wona lalithulula libisebenzi libophelisi kalikhulula thina. Uma ngathi umuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lalithulula into esimulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwelizana.
Abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road ubhidlike okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla leFrelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma okubandla leZanu PF njalo umele iphelandaba jabalala edala lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwi lawa elwela inkululeko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uzwe abanye besithi bona ncali ufanda wona lalikhulula libisebenzi libophelisi kalikhulula thina. Uma ngathi umuntu engakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lalithulula imphefumulo yalahleka abanye balimala. So uhlukene ukuthi vele sokukhulunywa nama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawo akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona ukuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vela akusayenza ukuthi lokukhuluma ngokuthi salilwela salilwela. Kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi kona mina thina njengeZanu PF reversing ourselves siyaziguqula ukuthi sihambelane nomumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi kona abantu bonke bazonda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Ikubona thina ngathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu azange ngiparticipate kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuluma ngezikhundla ezokubusa okuthi ngifuna ukuba-embracing the young ukuthi lazo zingene kwi-leadership njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo.
Ye, kodwa ke abantu abasakhulayo lawo okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo, baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa, bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana lentando kaZulu ngokubona kwabo, akunjalo babajuma?
Kwenye indawo ngalo bunjalo sibili, kodwa kwenye indawo yikho bona bengitshile ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abanjalo ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olutsha labo kona abantu abadlenqona lelo. Uzabona ungasinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayaleloke ekhona njalo kumiswe khonoko okhuluma ngakho ukuquluza komnotho yinto vele engafunakaliyo. Kumele kube le equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azizwe ekudumala elizweni lakhe.
ye kodwa kubangaguqula yini izenzo bolabo ababusa kathesi abalwa impi yenkululeko emazona chene
yiko phela ngisithi bona lingaphuza ukuziguqula kunalodwa abantu bagcina benjani benikhiphizele phansi yiko thena ubona njengemanga elibusa labenzimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esisha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona yikho bona sesilento lobe yi-elders council ukuthi abahlale laphana bebesibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulutsha olukhona
lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF obexoxela le-studio 7 eseHarare sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance
abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukazulu kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulelwa inkululeko sasiyilwela izanu azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni uSmith izanu ibisifela esikhundleni abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali insuku zonke yethi nasalwa inkululeko lisenkingeni chuma khathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu khona lokho elikwenza uzulu uzulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo uyaliyayibona iBotswana ukuthi khona i-50 years sebephumile iMozambique bayala abantu iZimbabwe yona leyo alisoze libuquthi ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilande eli into eyiyo kwathiwa iyalwela nxa chuma wena ungaphathekanga empini mina ngaphatheka empini sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amatorolo liwabonenga sithi asiwabonanga even siwabonile bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha thina besikwenza yikho ukulwela inkulu ngisasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani ngabe sasikwazi khonoko ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga hayi khona lokho elikwenza lokho yikho abantu bengalifuna abantu bafuna into eprogressive ele development kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akulakuhla kakulani 50 years lisembusweni akulamuntu okufunayo khona lokho yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kwitshetshela uzulu into ezingekho umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonoko akulamuntu angalwela ukuthi ifamily yakho Ncube asiyene empini ukuze uNcube athi bhekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khonoko
ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonge uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma yini njengakonkwelitingayo
kwakumele khona lokho kulwela impi kakuzange kukhulunywa ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga ikhansili le enkayi kayisebenze so kumbe hhayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntaka mgabu bele 23 farms umgabe inkwazi lakho Grace ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarms afika khona uyayibona into yakhona so okubi khonoko ukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbe ibandla likaChuma utebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala ayisikho lokho yikho abantu bengawafuna abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo bazonda sizonda izenzo zezanu labakhokheli bayo ubese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babuduki ayikwanisi ukuthi ingathi ihluku kube buhlungu ifithi ibhazala lakhonapho siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance bekhoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela namba wafube mbula
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe weze maphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kubulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni North. Sokwedlule iminyaka engamajumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngijola kancane ukuthi siwakufeza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lo mgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi. Isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachuma isikhombisa kuphela 65 kilometers selokhe kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road. Kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999. Usenator Sengezo Chabangu owake wazibuzisa ngodaba lolu edalele parlamente wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso samakilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo. Okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphangi. Isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleleni North. Umnumzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo.
Enkayi Road uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukubuyela ukuthi sokulempe ekhanyayo. Siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje siwugcizelele lo hulumende ukuthi umgwaqo lo usebenze.
Umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso. Uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi. Umnumzana Sydney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana nalezi ezisuka ziphelele emoyeni.
Into engihlupha kakhulu ngumgoqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgwaqo waqala.
Umnomzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo.
Umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo, ilinke isilobela lebulawayo, ulinke iJombe lebulawayo, ilinke inkayi lebulawayo. So yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo, all those people ba-affected baku-risk yokuthola i-TB.
Kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi, induna uMahlathini weCholocho layo uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isiqhezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu.
Even the minister admitted ukuthi iCholocho Bulawayo needs attention.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalela eParliament emele izakhamizi zeCholocho uthi sekukaningi beluhlafuna loludaba eParliament kodwa kungabi lempendulo yecacayo.
Kwehlula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Uvele uzifele, uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithi singathathwa serious khona ngapho emhlubulweni wethu. Njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma.
Abantu abahlala enkayi eCholocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa eMpilo Central Hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebeleleni North kaselamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo. Imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo, osomabhizimisi, abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi umgwaqo webulawa yonke iRoad uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni weMathebelele North kanye lenkabazwe nginokuthaba dlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls
Ngokwamanje sike sizwe okwedulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umgqoqi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kwaBulawayo. Ekuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabhavu zawo kakhulu yini ukusilela ukwamandla amagesi lamanzi
esiboraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni asithi ngama 2:05 ekuseni maybe after 4:45 ayevulayini isigubhu sakhe esiboraneni njalo angazazilayini kuthiwa kule maximum ethathwayo i-maximum of 4 per day izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana bangu-4 like 2 adults or 3 adults seyifamily average family of 7 yezigubhu ezingu-4 awusakwazi ndizazifaka zibe ngezethoyilethi ndizazifaka zibe ngapha ekitchen whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibhorane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayemelela leziyani ezingali
sesibuya lapha emagesini bayathola yini inkuni kumbe okunye kokubasisa umlilo
inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselaganga ezithengwayo imali zathi vele ngekho isihlupha akukho mqoko ukuthi uthiphe imali ithenge igesi ngoba vele yazinokho igasi ungaze uyifile iyaphela asithi ugcwalise ithenge $5-$6 iyaphinde iphele ize ingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayonke igesi ngakho yavele ethethe imali wagisa igesi elingekhoyo so konke kunzima whichever way kunzima size sibona omama sebezeletobha izigubhu leze ama-impis ama-soft drinks liphele somehow usayikudla oku-right khona lo kodwa umama uyabe engala-choice yabe khangele ingoli
kuyini ongakuxwayisa abantu kuyini ongathi ufisa ukuthi uhulumente awenze
icela i-service delivery njengoba bephromisa nxa besima laphana amakhampani la ukuthi bazasinika i-service besicela basihloniphe siphiwe leyo service umhlanganweni abantu kabasasuku ama-platforms aku-social media siyenze lama-flyers kumenezele le la yonke indawo labantwana esikolo bakumenyezele ukuthi ligela abazali kodwa abasithi abahlala.
Lowo ngonkosikazi Mabel Mpala, umgqoqi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo, ekuhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba. Langa laphuma lendaba. Langa laphuma lendaba, lashona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sikobidi ekezi lampo izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi, Sihayi Village under Chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapoliseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapolisa asekhezi. Ukuthi amapolisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseKwanda noma njengithi kwiprovinsi yaseKwanda ngoba kuyicala elingaphezu kwemagistrate court elidinga iregional court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi umguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s, early 50s late 40s. Ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamisekayo othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyabhula mpela uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlambe ayolahla itshele ntaba. Kuya kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapolisa ekhezi ngokuba nikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalenkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuzelesi. Ngempela ngempela kuyasethusa lesi kodwa khona mhlawumbe mangathanda ukubuka kamuvana izolo lapho yana hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kuke kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzana empela ababili. Ngabona lesahlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanomzana abathile abake benza into ethi ayicishifane. Babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye. Sathi mhlambe utshwala nomhlambe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la. Kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahle hlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle kanti sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalabo abantu kufanele zaziwe emphakathini. Labantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye kodwa ke akusingi umuntu wendawo ngokuzalwa. Cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yakho Sihayi kobhidi la. yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mkuza. Uzokhumbula ukuthi thina sikwi district Madobo futhi emaphethelweni eMadobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana. Yikho ke iMkuza isibulawayo north and then thina we are bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwethu ehleli la kulo muzi lo eyenze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka. Kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede. Okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu engabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunalabo bantu ababe babenza inkonkoni lapha. Laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlawumbe uleso simo salabo bantu. Lapho kodwa cha ngokomqondo uphelele lo muntu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya, siyabonga.
Angibonge mhlonishwa.
Umnumzana Sihwete Ngwenya, lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni weKezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Sibonga kakhulu untungami linkumo ungadinwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Angibengelele msakazi, ngibengelele nabalalele emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa lika King M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu. Uculeka isichathamiya kakhulu. Ngiyacula uMaskandi ngengaza emsakazweni futhi ngihamba iqembu lami loMaskandi. Manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabhithi ngiziproducela amabhithi ngizenzela umculo ngokwami wami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iDli Rocks Studios ekhaya ngiphumekezi kodwa ngifana ozikhulele kobulawayo umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo
Zaki Papada, Angina, a shave of the Rosella. Azia, a
child. Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani.
Mawa uzongifonela straight ngathinta kulezi number 0734464215 mawa uzothanda ukuthi sixhumane ku WhatsApp 0838426659 ku Facebook ungangena nje uthi mhlalisi Khumalo uyangithola
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
ngisicela uqhaso ngibo ibona belungu bethu abalandeli balaleli siyacela nisupport singajabula kakhulu ngicela isupport yenu kakhulu bafowethu ngicela isupport ungajabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile ngokwenza ngise South Africa yila siza amakhona amadoho izena khona sekunzima kungasekho lutho olulungayo sesicabanga ngiyasebenzele ekhaya besicela nje isupport yenu kakhulu
ngakuhlukani sibe sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezikhokhela abakubandla elibusayo eleZANU-PF bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho ke kumele bephume bephele embusweni. Hayi ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo umntu embosithembayo uGift Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.